siyanazele la ukuthi kulo khetho lwenzwana lokhu bese bathathile ukhetho bathi bakufanele kwenzakala ukuthi kube nendawo lapha mmeshinje ukuthi bonke abantu abafisa ukuba nabamele iparty kungaba ngumkhansi kungaba ngu-MP kungaba ngufeka ngaba ngama-PR kubanda le-TCC uhlelo lwendali izolo emwadini wonke singenalo esikuzwileyo singezakhamizi ukuthi indawo eziningi kwenzakala esithi kunokuthula kungaba khona lapha lapho esingakatholi ufaka ekugcele ukuthi senzakalani kodwa indawo eziningi abantu bathi kwenzakale ngokuthula ngidlala abantu indlela okwenziwa ngayo leyikhathi esibakhanye ne-trust obayizakhamizi bakhanya bayithe kwenzekile ngoba eyakuqala yayisho ukuthi ama-franchise ayephathi kwaisizen kwaisimple change yiyo ayehambe sinakhetha abantu kodwa kathike kumuntu utshintshile kade sokuthiwa abahlali bazikhethele umuntu nendlela ukungenwa ungenewewo lapho ungenwa khona abantu benesitofuasibona ngathi ngaleyo ndlela kwenza i-program le kumbe abantu abazakhinta babe ngabantu sibili abamele i-community isikhethe so yibo ukuthi esikunanzeleleyo esibona ngathi abantu bakhanya nje bayijabulile abanye
basuthisekile sike sezwa njalo kunyenyezwa ukubana bekungani kulo bandlululo kumbe singathi inketha betshabe abanye bekhala ukubana abafuni abantu abeshoneni bakhethwe ukuthi bamele ukuba ngamakhansila kobulawayo kumbe ukuba ngamalunga ephalamende kuliqiniso yini lokho sibini?
Hayi, lokho yimisebenzi yesitha. Isitha siyazama ukuthi yonke into siyidume ukwenzela isiqhakanisa abantu nathiwa abantu bebandla lisukushi kumbela abasekeli bantu kuvile sibethi kubala ukuthi kwenze endala ezingakabhala eqinisweni leyo into engasiloqini injonga yaleyo abantu ababhale intoenjengale kuyindlela yokuthi bafisa ukuthi kube lokuxhukana phakathi kwabantu kodwa iqinisweni nasinandelele izolo lapho engizwe khona abantu bakhethiwe njebakhona abantu bezingelela abangenileyo bakhonaabantu besiyeni abangenileyo bakhona abantu besizendeni abangenileyo ngeke bakwazi ukuthi abajike so ngezindaba zokukhetha umuntu so lokho kutani bakadlulana hayi ayisilo qiniso kodwa bevele yonke into enhle kulo muntu osiyakuyakhele iphoyise ukuthi zingahambi kodwa hayi lokho kusuka kwethuki abantu bazikhumile into la okuzwayo ngokuzwisisa kwenzakamizi ukuthi amazwekana abantu abanomnetho sebezangaphambili besiya kuveti kodwa kanti asheli kuvetin kenzakalani kodwa bona ngathi kuzabe senzakalani kube khandi ibisa nelisi babona kambe ngoba labantu ukuthi babhala ama-CV yabo bengake bazokhala bafuna ukuthi wena uphile njani community ngoba ongathi kuyathatha imvaki so ukuthi umphakathi uphilela wenjani kokuthi abantu baphala ama-CV khona abana kuzathi lakhankhetho labangu-4 bazabakhona inxa bazahle baphume inxa yonesabe sokuthi uyathola ukuthi kalabudlelwano kalantoezabekayo asebenzana necommunity phela bakhona abanye abantu abathi abanye amalala naso siyakhetha babanebelekhona so kuyindlela yokunqabela into enjengazenela usingakayo.
Ubone izakhamizi zakobulawayo ziphatheka sibili ngokugcweleyo kuhlelo lolu?
Ngizile indawo ezimbili engunazeleleyo abantu ngibone bephatheka and okungithandise kakhulu ukuthi abantu bekungela muntu ebandile kunyeka ngokungithandisiwe ukuthi ma ufika lapho mthetho wahamba kusehole onke umuntu bendeka ungazizwala ukuthi inezongo uyisakhamizi njengabanye awekam khona bana kunjalizile okanye ngale muva siyakwazi ukuthi odola lamathemba emnyango kuthiwa hayi laba bangeni yena bakanjani khona bana kwakusuza kube ndlela emsindo wawusenzakala khaye ngathi abantu sakadlula ngoba ale sengena wonke umuntu ingayi ezingithiwe engisikile kwendlane lakude kanti ngihambe yozethu umuntu owile njenawo